aba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 Nkwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamphathini Ntambo wezokwethulwa kwembiko uMnumzana Energy Mtoli uveza ukuxabana okukhanya sokuqhamuke kubandla leZANU-PF.
Ungakhumbula ngemva kwekhulu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan engu-Minister of Information lo engu-Permanent Secretary uGeorge Charamba base besilwa openly.
Khona kubandla eliphikisayo ele-MDC bekunomhlangano webandla leli okutshengisa usekelo wokutshamisa, kodwa amalunga edale amathathu abalisa umtaka Morgan Tsvangirai uVincent Tsvangirai ubengekho.
Bebekhala ngokuthi yena iZANU-PF ayikwazi ukulandela umthetho okuyi-constitutionalism le-rule of law. Labo bathuthuma benza the same thing.
Amalungiselelo okuvula ilizwe leMelika aqhubekela phambili lanxa kulokhu kusifa abantu abaningi bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamphathi Ntambo ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Energy Mtoli uveze ukulwisana ukukhanya sokukhona kubandla leZANU-PF izolo ngemva kokuchothoza umphathi Ntambo wakhe unkosikazi Monica Mutswangwa esithi usebenzisa umsakazo kahulumende oZBC lomyeni wakhe uMnumzana Christopher Mutswangwa ukulwisa izitha zabo. Umtodi wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva kokuba iZBC yethule udaba lapho umphathi Ntambo obona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwi omnumzana Sibusiso Moyo aqolise khona kuhulumende weTanzania phezu kwamazwi kamtodi awukucothoza indlela eleTanzania eliphatha ngayo imizamo yokulwisana legcikwane leCoronavirus. Lokhu kukhanya ucunule umtodi wahle wabhala la esola unkosikazi Mutswangwa lomkakhe, kodwa uphange wacitsha insolo yakhe kuTwitter. Udaba lolu luza ngesikhathi omunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza ecothoze uhulumende kaMnangagwa ngempela viki esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abangamasela njalo abahlukuluza uZulu. Uthi uhulumende lo ulakho ukuvukelwa ngabantu. Abanye bathi izehlakalo zombili lezi ziveza sobala ukuthi akuhambi kuhle kubandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kusobala ukubana kukhona ukungahlalanga kahle ebandleni elibusayo leZANU-PF ngenkulumo lezi zikhona. Ungakhumbula ngemva kwekhulu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan engu-Minister of Information lo engu-Permanent Secretary uGeorge Charamba base besilwa openly kumidiya kutshengisa amacele. Lokwamanje kuyabonisa ukuthi kungabe kulamacele akhona alwisanayo phakathi nakwebandla elibusayo. Izinto zonke lezi akufuzanga uzikhangele uchiye lokho okwenzakeleyo kunyanga ezimbili ezintathu ezedlulileyo lapho abafana beyouth utsenengamo lo ngosecretary uMathuthu Louis Mathuthu lapho abaphuma khona besithi kulabanye amongst bekhuluma ngokuthi agwirey lento ezifanayo. So mbona ngazathi ibandla leliyana selihlupha ngokuthini lakhiwe ngama-factions amaningi and bonke laba bantu babe bengama-group abangisana hatshi ukubusa kudla kodwa bebangisana ukudla.
Omunye wabacebisi bakamongameli Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza uchothoze uhulumende kaMnangagwa esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abahlukuluza uZulu. ngokunjalo uthi uhulumende lo ulakho ukubhidlika yilobani ungathini ngalawo amazwi
okuthiwe ngumfundisi uShindi Munyetsa ungathola ukuthi njengoba la ukupresidential advisor kuphaki engabe elayi elabanye abalinyicile ngoba ukuthi uzofaka kusonesiyani iposition ukuthi advise upresident it either there is a team osebenza layo within ama factions ekurecommendile so ngathola ukuthi laye uyabe khulumela ifaction yakhe oza ephele iZimbabwe it either kusetshenziswa izinyanga ukuthi zingane ziphutshisiwe kukhona ezikutshelwe kumbeni abezenkondlo ukuthi kungani ispirit lazo iholy spirit ibatshele something kodwa zonke kuya kwiscript sezano esitsho something from a faction eyinye so mbona ngazathi zonke zona izinto ezikhulunywayo ezenzakalayo zitshengisa ukungahlaliseki kulabo ababusayo njalo kukhona enye igroup yabe isikuplana lokhu ungakukhangela pre-equ kwayenzakala izinto ezazifana nalazo nezi until yafika ku-full scale yenzakala iqhu ika-2017 so nakhona lokhu kungabe kusitshengisa ukuthi kungaphuza ukwenzakala kodwa kukhona okwenzakalayo
umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhetshu likazulu ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-studio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma lo mtodi lo mthwangwa yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo ibandla le-MDC Alliance belilomhlangano walo eHarare izolo lapho amalunga edalele parliamente awaleli bandla etshengise usekelo lwawo kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa kubikwa bekulamalunga edalele parliamente phose wonke aweHarare ngaphandle kwabathathu abangathumelanga amazwi okuxolisa ngokungayanga emhlanganweni lo ababalisa umtakamuyi umnumzana Morgan Tswangirai uVincent Tswangirai lo wake waba ngumeya weHarare umnumzana Elias Mutsuri kodwa abanye abathathu bathumele amazwi okuxolisa ngokungayanga kwabo emhlanganweni lo umhlangano lo ubikwa uvumelane ukuma loJamisa ngesikhathi kulokudonselana kobukhokheli lecele likhokhelwa ngokosazana Thokoza nikhuphe lomhlangano uvumile njalo ukuthi amalunga aleli bandla awedalela eParliamente eqhubeke ekhalala imisebenzi yonke yedale njalo lokuthi inkokheli icwayisise kubalandeli bebandla ukuthi kwenziweni ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda
inketho impisho imposi ngabangoza umqinisa kavulela umchilo wesidwaba into engelakhanda engelamsila abantu beMDC thina sibona ngani lebezana uPF akusafaka usehlukananga sokuyinto yinye bebekhala ukuthi yena izana uPF ayikwazi ukulandela umthetho ukuthi ayiconstitutionalism le rule of law labo bathuthuma benza the same thing uChangirai wavela waqalisa wavota wazithekela imbuza eappointa ama vice president amabili ongekho emthethweni kodwa kathesi namhlanje abantu beMDC babhizi bagqasa ukublame izana uPF bathethisa ama-judges ama-judges angabenza ama-judgments afeva bona arayi amabona bangahambe ecourt lama-case abo avele ekhanya nje ukuthi ikheli ikhosi le-case leyifile ayidingi rocket scientist ayidingi ukuthi uzibe ligqweda bafike bawaluzi bagqasa ukuthethisa ama-judges bagqasa ukusona izana uPF kodwa izana uPF ayishiyo eyathi uthi uChangirai apointe umzulu lochamisa izalo PF ayishiyo eyathi Chamisa avize abantu abangani bakhe bezinafu bafakane bamfake esiphindleni emncenseni ekhonapho ngelanga lemfa lomngcwabo kaTswangirai izalo PF yayingekho khonapho izalo PF ayishiyo etheni ubone uMashabile ahambe ekhoti kolikhona khasebekwenza ngablame izalo PF sebenyeke izalo PF kwi-credit nento engekhoyo so mina ngibona nje ukuthi i-opposition leyo angikwazi ukuthi bangene kuyini abantu abafundileyo babababelohlahlabane ngibabathe thothothobani enza abantu nje bahlangana amakhanda izinto abazenzayo kazithembisi and into ebuhlungu ukuthi bebesicele ukuthi bona yibo abangamademokrasi kodwa idemokrasi yangkho ngoba le yabude ngikhuluma ngayo abayilandeli basikhethela nje umgqabe uthani uzowenzela njengomgqabe sibona ngomgqabe ngibona umgqabe nje osakhulayo ukuthi nje indini yofuture sabe sibe ni dictator nje enza njengomgqabe oyenza into ndiyakho kuthi is very dangerous for democracy and kuyingozi kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba sivele sisukuluze kakhulu izalo PF sicabanga ukuthi sizaba le option engcono kodwa kubona bavota nje imvoto yabo enze kube wese
manje ngokubona kwakho ubona ungani kwenziweni ikakhulu nxa sikhangela ukubana ukhetho luyeza ngomnyaka ka-2023
ambition portion eyenziwa nge-MDC u-2023 uzafika belokhu bebangisana izikhundla belokhu bexotshana ephalamende babuyihlelane belokhu besenza so izalo PF izawina futhi belokhu besenza so okungasiza nje ukuthi ngabe abantu bayahlangana bonabo abanye abangasobe MDC lala bezanu PF abangazake babe involved entweni zeMDC lento zezanu PF mhlawumbe uNkosana Moyo labona wamanyika labanye abantu zemakhaza omunye umuntu wazacwafisa nokuthi ngabe kumbe uStrive Mashiwa uinterested kupolitics kubuye le movement entsha eza tap believer ifuqe izifiso zabantu imele abantu hathi lokho kwenzayo ezalo PF neMDC kuqalise imovement entsha ezaba lamandla ihambe ebantwini yanelise ukuchallenge izalo PF ngo-2023 otherwise lokho kwabo-MDC kudlalisa isikhathi ngamadlwane nje ngamatope akuyiwandawo
kodwa siyabona ukubana bakhona abanye abakhokheli abanye abathi baqotho abafana labonkosana Moyo labonowa Manyika kanti pho abantu kungani bengakhangeli ukuthi bavele bakhona abanye bakhanya bekhaliphile abangakhokhela ilizwe befuna kubuya abanye abatsha futhi
okokuqala usuphe ukuthi abantu bebedakiswe ithothotho ye-MDC kusukusela ngo-2000 abantu bengibabheka bacabangi e-narrative bacabanga ayiza wezanu kumbe we-MDC yilihlupho esinalo esokuthi sivalelwe engqondweni zethu ezilayeni bezezimbili ezingasisindawo onkosana Moyo uhlupho lalo olukhona yokuthi ngamadoda aqoto ngamadoda akhuluma into ezilomkantsho ezilomsoco ezingafilizwe phambili abona wamanyika kodwa-ke uhlupho lwabo yokuthi omunye uhale ulokwinto kwakho okuncane ngaye labantu bakho abangu-5 nomunye laye ulokwinto wakhe ulokwinto wakho okuncane labantu bakho abangu-5 okungasisiza yokuthi bona labo onkosana Moyo labomanyika labo basithengisele ukuthi bangabakhokheli abacabanga ngeZimbabwe ngokuthi bona baqalise labo babambane babayenze into eyi-1 ezahlangana wonke umuntu ibe yi-narrative entsha echallenja indawo ekhipha abantu kulokhu kwa-MDC lezanu PF lezi sezivulela ilizwe ngicabanga ukuthi ma kungenziwa njalo mhlawumbe sibeke sikhulume labo sibagunguluze ukuthi kube lomcabango onjalo ukuthi bona baqalise ukusebenzelana ndawonye benze into eyi-1 mhlawumbe lokho kungasiza ngoba lokho kwezalo PF ne-MDC zinkabe ezidonsa zijikile liyabeleke libhoda ndawonye ngamadlwane nje akuyiwandawo ilizwe ngeke liphinde lilunge masikhangele i-MDC lezanu PF
lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lithi owayengumeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ulandula ukuthi waloba incwadi yokuthiya umsebenzi. UDlamini uthi elokhu enguye umeya lanxa kube lokhetho ngempela sonto lapho ukukhethwe khona umnumzana Rich Mguni. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlive.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethesa uhulumende ukuzama ukubulala unobhala obona ngokuqoqa kwenhlelo zebandla lakhe umnumzana Amos Chibaya. UChamisa wethulela amazwi ngemva kwengozi yemoto eyenzakale ngempelasonto lapho imoto kaChibaya ichayane lenye ebeyichayelwa lipholisa lensitha LSCIO. iphephandaba le Daily News lithi umkhokheli wecelele MDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi amalungiselelo omhlangano webandla omqoka iCongress asekusibanga esikude. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salbonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli. Bemfisa ukuthi audio yami le mayingahamba iziyefika la kubaba Mphoko. Sibonile impela ikhoti senza umsebenzi oncomekayo. Isithi laphana uMakhuphe akube nguyena obambayo laphana ku-MDC ngoba uChamisa ungene ngokungemthetho. Mina nje ngoba bengisithi mhlawumbe sokungenzeka is politically motivated izinqumo ezikhitshwa yile yankantolo. Ifu izinqumo ezikhitshwa yile yankantolo zi-consistent cela la ubaba Mphoko ehambe enkantolo eyosho ukuthi no ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba upresident uRobert Mugabe yena nguye okufanele ebambe laphana njengo president ngoba isekela lika mongameli elalisele kwakunguyena lizakhumbula ukuthi umhlonishwa ubaba upresident laphana uMnangagwa ngesikhathi kuqunjwa phansi uMr ubaba laphana uMgabe yena wayesexotshiwe so he was not an active member yeZANU PF. Wayesexotshiwe exotshwe ngupresident. So umuntu wayefanele bahambe laphayana ngokomthetho sisekelo wayo iZANU PF okufanele kube nguye Mphoko. So njengoba ikhoti siyibone isenza ijudgment in favor of uMakhuphe besicela ukuthi layo ubaba Mphoko laphana ezame igijime enkantolo ngoba besifuna ukumbona laphana laye inkantolo isithi kufanele kube nguye obambayo laphana kuZANU PF. Sifuna ukubona layo Mphoko laphana exotsha ama members of parliament ezanu PF angafuni ukumlalela njengoba njija ilokhuzeni sibone uMakhuphe exotsha abalandeli baba MDC alliance besifuna ukuthi inkantolo lezi zibe consistent ngoba uMakhuphe ngesikhathi uTsvangirai Sifa lizakhumbula ukuthi uMakhuphe wengasa attend ama imhlangano ye MDC kodwa uMphoko lizakhumbula ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba lapha no Robert Mugabe kwakunguyena owaye elokhe ngu vice president so he was an active member ezanu PF but sibone laphana inkantolo isithi uMakhuphe akabambe so besicela ukuthi inkantolo lezi zibe consistent sibone laphana ubaba Mphoko ethatha amandla ezanu PF kuba ngu youth acting president lizakhumbula ukuthi umhlonishwa laphana ubaba upresident Emmerson Mnangagwa vele akangenanga kungemthetho wangena nge military coup okhulumayo laphana ngu Gift Mfokasondo kudanki
bonani zani bonani bantu bakithi linjani ngezindawo
hayi sibona lokho kwezimbabho kuyangisayo lo hayi yazomnangagwa bayangisa yazi bakufakela samahloni lokukuphi naba uRamaphosa upresident wavotelwa ngabantu wavuka efakaza kahle ngezimali ukuthi imali zozisebenza so waholisa abantu bakhe kahle umuntu wavotelwa ngabantu noto Mnangagwa lapho abantu abafosta ukuba ngupresident endle upresident abumfanele vele ukhatshana kakhulu ukuthi ebe ngupresident Mnangagwa kulo muntu ongaboniyo lezi zizo zakhe vele ziyafakaza ukuthi Mnangagwa vele ukuba president akumfanele Mnangagwa akayifundela ukuba ngupresident ayifundela ukuphatha abantu ukuthi kuhlukumeza abantu ngalendlela buka nje lento eyenza kale kulento kula amantombazana kobulawayo ikugroundi ivele kahle kahle ayikakapheli emathibileleni ihlaqhubeka awungitshela ukuthi ubaba abangamadoda nxa bekutsha umfazi bekutsha ngedokipiri ubaba ngempela kuthi ngamapoyisa kuthi ekhaya kula malungelo ezimbabwe wonke umuntu la malungelo kodwa laba bantu kumele bebotshiswe kumele beyijele laba bantu lapho Mnangagwa labantu bakhe kumele beyijele kama abantu abaseqeda abantu ekhaya awungitshele khona le corona ungathi siyayenziwa ngabantu basisindebeli ngendlela abahlukumezwa ngakhona buka manje bagcwele ejele manje bayabotshwa abantu bayachaywa kambe abantu beyenzeni bephile njani ngapha uvalela abantu engela kudla uthi abantu bephile ngani bengadli
yebo bazibabo siyabingelela ngalonke nzira bakusijoseke siyabingelela siyanithanda kunye ukuba ngalisana abantu abaqamba amanga kuthiwa kulabantu abaqamba amanga kodwa bakhuluma into eliqiniso ngoba yayenzakala injengokuo kanti ubaba yena ubaba upresident wethu uMnangagwa waqamba phela amanga layo wathi yena amapassport uthathisa abantu for 6 months wachinja wathi for 9 months 8 months kodwa abantu abathatha amapassport ngo-2014 abakawatholila namuhla sesithina sesilaminyaka sithethe amapassport imali yahamba kodwa kasikawatholi
imali akuna muntu othengisa ithukela esitolo sakhe engalayo esithi letha imali ngizakunza yawoda ngikuphathi waqamba phela la yamanga kabotshi kanti yena uyesatsha njalo ukuthi ebotshela upresident ngoba laye ngamanga wona lawo sicela amapasiport ethu ephume nxa kuyikuthi wayengaqambi imanga ngoba amapasiport wayefanele eqede 5 months kodwa amapasiport seqeda 5 years abanye abathathayo amapasiport kabaseko bafile kathesi beshiya imali yahamba khonale ipasiport leyo bazayithengisa futhi kabili.
Salibonani balaleli be-Studio 7 lokhulumayo ngenhlanhla oseBotswana eFrance Town. Ngithanda ukubingelela umama wami oselubhani esigabeni semalungu kukithi mama khula uze ukhokhobe. Ngiyabonga ngothando owangikhulisa ngayo lamhlanje sengiyindoda sengikwanisa ukuzisebenzela ngisaphothele emuli yami. Ngiyabonga.
Linjani linjani ngisithiyo mina ngimadida ngithi happy Mother's Day mama wami. Oh mama wami ngiyakuthanda mama ukhule uzukhokhobe ngowangigcinayo ngoba wayenza into enje namanje engikho khona. Ngiyakubonga ngikufisela usuku oluhle kakhulu anginawo amaningi ngabe nginawo mbe ngizokutshengisela njengoba siloku sikula-lockdown le akunalutho engakwanisa ukulwenza kodwa ngiyafisa ukuzokwenzela okusenhliziyo yami mama wami.
Sayibonani wayestudio 7 hhayi thina siyathiwa ngikhuluma ngisegogwe ngumama into esizisa ubuhlungu ngomkhuhlane lomi siyawuzwa shuwa ukhulunywa emarediyeni ukuthi-ke sibone abe-health labo bake bazosifundisa ukuthi sizivikele njani asibaboni okutho ukuthi vele thina hhayi siza kufa siphele ngoba nxa ungalalelanga irediyo kathesi amarediyo aselamabhathi ukuthi ulalele nxa ungalalelanga irediyo akulalitho esiluzwayo bayithizihlobo zami abazama be-healthi bake babuye ngapha egogwe basifundise phela lathi ukwenzela ukuthi lathi senze khonokho esiyabe sikutshelwa nxa kungazabale khona eduze akutho ukuthi siyafa thina siyafa shutimiseliphekeleni ngoba kasiboni lutho ngitho ngitho lokuthi ngababuya basitshenthi senze njani sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho kuyabe kumele sikusebenzise sisebenzise njengakhonokho. Ngiyabonga ngicela ukuthi khona liyifikise labo bezwe abe-health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazosifundisa sisemaruveba lapho esikhona. Ngiyabonga basakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-South Africa selingene kuviki esikhombisa ilizwe livaliwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa kubikwa iningi lesithi imigoqo le kayekethiswe ngoba uzulu esethwele nzima. Indawo e-Amsterdam eyazakala ngemisebenzi yokuthengisa imizimba ijwayelekile kakhulu kulabo ababe bevakatshela lelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Kodwa ngokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kubikwa amantombazana ayenza lo msebenzi esethwele nzima ngokuswela abathengayo. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele-Melika. Inani lasebebulewe ligcikwane le-coronavirus elizweni le-Melika selifike kunkulungwane ezingamachumi ayithoba minwembili 80,000. Kodwa umongameli Donald Trump uthi igcikwane leli selinganeno. Lokhu kutsho ukuthi izigaba zelizwe zizaqhubeka zivulwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuvulwa kwelizwe le-Melika ngesikhathi abantu abaningi belokhu bethelelana leli gcikwane abanye bebhubha.
Umehluko okhona okomkhulu kakhulu. Siyabona endaweni esifana leNew York, sengikhulumela nje ngapha eAmerica. Endaweni esifana leNew York yikho lapho ade kwi-epicenter, i-epicenter yakho yali gcikwane leli. Siyabona ukuthi i-social distancing isincedile kakhulu ngoba it is i-curve yakhona isisiya phansi. Okutshengisa ukuthi i-social distancing iyanceda kakhulu ukuthi ilimite ama-infection. So singakhangela imodeli le eNew York isetshenziswe around across the entire US and even around the world. I think inganceda. Inkinga esilayo esiyibonayo yikuthi kwamanye ama-states abafuni ukulandela imodeli leyo, sebefuna ukujakha ukuthi bavule ngoba umkhonomi sebegijimisa umkhonomi. So iware ekhona kakhulu yona leyo yokuthi kumele siwaricheke ngomkhonomi noma siwaricheke ngempilo zabantu. I think i-question ekhona le and i-question ozomele abantu bayiphendule and not only ukuthi baphendulelwe i-government or ngama-states but personal ungumuntu kumele uconsider ukuthi i-safety yakho inganganani lokuthi ungaphila kanjani. Obviously kuzomele si-adjust into eziningi.
Ubona ungani kungenzakala yini esikuzwa ukuthi kungayenzakala ukuthi abantu kuthiwe babuyele emsebenzini kuqale njalo ukuqhamuka kwegcikwane leli?
Yebo, kusho ukuthi igcikwane leli mabe ngafosela nje abantu ukuthi sesivulile kuyana emsebenzini, kube ngazange bafake imizamo emekashu ukuthi kuba le social distancing, abantu bagqoka amamaski emsebenzini apho kule temperature testing. Izinto eziqakathekileyo zona lezo ngoba angeke uphombe ukuthi ebantwini buyelani liyoqala ukusebenza. Sibonile izini lapha amakhampani awenyama Tabo Tyson bagcine bevala even though uPresident Trump ezama ukubafosela ukuthi bavule, but asingeke sivule ngoba ama-conditions akhona awavumeli ukuthi abantu babe seduze kanjalo ngaleli gciwane ngoba yes, sizayibona i-second wave ibuya sibili kufe futhi abantu abaningi. So I think prevention at this point is better than cure.
Lo ngumnumzana Dan Moyo usezalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Hello.
Yeah, what is it?
How can I help you?
We are good at Napa.
Come on, you can't let me be in my mother's lap.
Sin amas en llenar
Nanso ke ingoma kagazela iminyama ihamba labangani bakhe besidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umsekeli kamphathintambozwe kwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutodi uveza ukuxabana ukukhanya sokuqhamuke kubandla lezanu-PF. Ibandla eliphikisayo ele-MDC Alliance belilomhlangano wokutshengisa usekelo kuchamisa, kodwa amanye amalunga edale azange ayekhona abalisa umtaka Morgan Tswangirai umnumzana Vincent Tswangirai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivale elisayo igama nguChris Gande. Ngisithi nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo lingaya ebulenjini be-internet ku www.voaindebele.com.